Uhobe uzelwe ngomnyaka ka-1977 eHarare wakhulela koBulawayo. Imfundo yakhe yeprimary uyiqalele eShingai Primary School emzini wezengeza eShitungwiza. Wasuka lapho wayakwenza uGrade 2 esikolo seVictoria Primary School edolobheni leMashingo okwakuyisikolo sabamhlophe ngaleso sikhathi. Kuthe esekusibanga sogwalo lwesine kumfundo yakhe yeprimary, wasuka-ke waya eNduba Primary School laseNgubo Primary School. Ngemva kokuphutsha izifundo zakhe zeprimary, waya eHamilton Boys High School lapho aphutsha izifundo ze-O-Level wazokwenzela izifundo ze-A-Level eGifford Boys High School koBulawayo. Umhambi wathi eqeda kusecondary waya eBulawayo Polytechnical College lapho enza khona izifundo ze-Accounts. Ungusomabhizimusi koBulawayo, hathi ngokuthanda kodwa efuqwa yisimo elizweni. Ulandisa ngendlela azoqhuba ngayo umsebenzi uguqula inhlangothi zikahulumende ezibalisa olwamapholisa, Central Intelligence, Attorney General, Prosecutor General lezinye ukuba zisebenze zizimele zingabiki kumongameli welizwe.
Laba abantu nxa befika ecourt bafika kuthiwa ubufakazi kabukho ngenxa yokuthi akula i-intelligence esobala civil intelligence ukuthi i-corruption iyalungisa. Zona izinto zombili, nokuthi ku-manifesto yethu sithi sizayenza i-devolution, ukuthi o-governor bekhethwe ngabantu, o-mayor bekhethwe ngabantu, isigaba sibe lamapholisa abizwa kuthiwa njengokuthi Lupane Police Department. Ngamapholisa aseLupane angalandi ukuthi umongameli uthini, kodwa basebenza bephansi kukagovernor lo mkhulu wamapholisa eLupane. Lokhu kwenza ukuthi amapholisa enze umsebenzi wabo bengayisabi ukuxosha umsebenzi. Bese kusithi ihofisi efana leka-prosecutor general, auditor general, ihofisi eziqakathekileyo ukuthi kumele zime zodwa independent, umongameli engangeneli kizo ukuxoshwa kwabo nokuqhathwa kwabo, ngoba laba abantu bayehluleka ukwenza umsebenzi wabo bese saba ukuthi mhlawumbe imisebenzi yabo izaphela.
Lanxa bese saba ukuphatheka kwezombusazwe sonke lesi sikhathi, uhobe uthi kunenge okumfuqileyo ukuba ancintise kukhetho lwalonyaka lokudinga umongameli welizwe.
Ngezinto ezenzakalayo kugcina sokuthinta lawo phakathi ukuthi hayi, njengomuntu ongubaba ngayenza njani. Njengoba sisho sihlangane nento eziningi, seke saphumela izweni leli sisiyadinga imisebenzi phandle. Nxa uhambe ezitaradini ubona into yonke kulobuchapha lapha eHarare lamanye amadolobha, nxa ukhayela abantu abangenamsebenzi, nxa ukhayela izimota zithuthathutha every month end abantu bedinga indawo yokuhlala, usiya kuzobhudi baphandle kwelizwe kwathini kwathini, kugcina kukuthinta ngaphakathi. Ngazimisela lami ukuthi hayi, kanti umuntu uyahlala ibaleka kuze kube nini. Ipolitics ziyaphatha wonke umuntu lanxa ungazithandi. Ngakho-ke kuyabe kumele ukuthi singene kizo, ngoba ungaziyekela ukungena kizo ziza kuthinta-ke ngendlela ongayithandile.
Uhobe uthi yena uzokuba ngumkhokheli, hathi ukuba ngobusayo, ngoba ilizwe lidinga umkhokheli njengaye ozolalela izikhalazo zikaZulu sikhathi sonke.
Sokuyisikhathi sokuthi abantu bekhethe umuntu oyaziyo izimo zabo mqodwa, hayi khona ukuzwa. Ngoba nxa umuntu ekutshela ukuthi hayi ngilambile, umuntu ole mali kakuzwisisa ukuthi ulambe okunganani. Nxa usithi angibhatalanga irenti, umuntu kakuzwisisa ukuthi nxa ungabhatalanga irenti utshona. Njalo thina sithi sifake uhlelo olukhipha amandla kuhulumende ukuthi ayenze mahlayana. Nyazi abantu abaningi bayesaba ukuthi kungangena umuntu ongani umnyanga yena ufuna ukuyakudla. Kodwa thina sithe sizimisele ukufaka imithetho lama-system ayenza ukuthi umongameli engabi lamandla kakhulu, ngoba la mandla yiyo yagcina senza ukuthi umongameli engasahloniphi abantu, enze umathanda. Sifuna ukusebenza singabantu.
Ukhuthaza uZulu uhobe ukuba akhethe yena lebandla lakhe, ngoba kuyilo elizofeza izifiso zikaZulu.
Nanti iqembu elikhona elimele wena, nanti iqembu elikuzwisisayo, nangu umuntu ozimiseleyo ukusebenza ukuthi sisebenzeni sonke, sidlenini sonke. IZimbabwe livele likamama, kumenye simunye sonke sisuthe, hayikhona ukuthi kumunye umuntu oyedwa. Sifuna amandla elizwe, amandla kahulumende asabalale elizwe lonke, wonke umuntu ebekwazi lanxa ngikhona lapho engikhona elizweni ngiyathola, ngiyasutha, ngiyathola umsebenzi. Hayikhona ukuthi kumele ube kwesinye isigaba ukuze ukuthi into lezo uzithole.
Uhobe uthi zinhlanu izitha zelizwe aza kuzilungisisa nxa ethe wakhethwa ukuba ngumongameli ngemva kokhetho lwamhlaka 13 Ntulikazi. Lezi ngezibalisa ukuqedwa kwemisebenzi yenkohlakalo, ukuswelakala kolwazi lezimiso ezikhona elizweni ezibalawulayo okufana lesisekelo sombuso, ukungenisana ezikhundleni ngobuhlobo lobungane ukulondoloza ilizwe ukuze kungabi lababangela ukuxokozela lenzondano phakathi kwezizalwane zeZimbabwe kanye lokuba kuqedwe ukwesaba ebantwini banelise ukuveza imbono yabo kungela kwesaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.